Umnumzana Michael Bloomberg wake waba ngumeya wedolobho leNew York njalo olilunga lebandla lamademocrats ukhangelelwe ukuthi uzangena kukhetho lokudinga umongameli kwelemelika ngomnyaka ozayo. Lokhu kukhangelelwe ukuthi kuzaphazamisa ukukhethwa kozamela ibandla lamademocrats kukhetho okuzancintisa umongameli Donald Trump. I-Reuters News Agency ibika ukuthi uBloomberg ufuna ukuthi igama lakhe lifakwe egwalweni lokuvotelwa kukamongameli kungakavalwa ngokusemthethweni namuhla. UBloomberg oleminyaka engamajuma ayisikhombisa lasikhombisa 77 selesikhathi eside icabanga ukungena kukhetho lukamongameli. Okwamanje akaphumeli egcekeni ngaza kwenza ngoba ulakho ukuthi abhalise igama lakhe kugwalo lolu eveza inhloso yokuthi ufuna ukungena kukhetho oluzayo kodwa engasoze kwenze isikhathi singafika. Okwamanje kulabantu abalitshumi lasikhombisa abafisa ukukhethwa libandla lamademocrats ukuba bancikilane loDonald Trump kukhetho lolu. Abakukhetho lolu bagoqela umnumzana Joe Biden, wayengumsekeli kamongameli umnumzana Barack Obama, uSenator Elizabeth Warren, uSenator Bernie Sanders labanye. UBiden, uWarren loSanders kukhanya bethakazelelwa ngabantu abaningi abakubandla lamademocrats. UBloomberg uthi abantu laba abasoze benelise ukunqoba uDonald Trump kukhetho oluzayo. Kasenelisanga ukukhuluma labo ngodaba lolu. Asenelisanga njalo ukukhuluma labaphethe intambo ehofisini kamnumzana Donald Trump. Ake sizwe ukuthi umnumzana Phithizela Ngcobo, ingcwedi kwezombusazwe ezimele yodwa, ukuthi uthini ngalaba abancintisa kukhetho.
Abaningi bakhala ukuthi uJoe Biden nguye ongangqingilana noTrump, kodwa umbuzo ke ukuthi ulawo yini amandla okumelana noTrump ekuseni le mini njalo nje. Futhi abantu bakhuluma ukuthi uJoe Biden ungani usekhulile kasesengumfana. Abanye bephinde njalo labo bekhuluma ukuthi kathi uTrump ngumfana yini. Ngani nje bonke ngama-size afana naye sebefikisa kuma-72 years. Lo Elizabeth Warren, lo Bernie Sanders labo futhi nje ngabantu abakhulile, loba nje bengani bathanda abantu abancane. So esingakutsho ukuthi sizamelela lathi ukuthi umnyaka ozayo ufike, yikho lapho esizathola khona impendulo ukuthi bazakwanisa yini ukubamba nalo Trump. Kumbu Trump uzayenza lokhana kwako umnyaka ophelile ayethi Crooked Hillary wagcina ese sezithi abantu bebona ngani kuthiwa uHillary ngumuntu ongaqondanga.